Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njani ntwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kuNcwabakazi 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu namhlanje
kuzayenza ukuthi kube ne-transparency kube ne-accountability lokhu kuzayenza ukuthi baphethe bele esithi ngesithiwa yi-objectivity siyilizwe iZimbabwe nayo yemukeleke emazweni wonke.
UZulu uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli.
Ndimangele kakhulu ukuthi amajournalist kavunyelwanga ukungena le mithina yabo yokusebenza njengamafoni lamarekhoda loku sitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinika abanye abantu njalo enye indaba ehlupha indaba ye-accreditation.
Lokhe zicunukile intatheli zindaba ngokwalelwa ukungena emthethwandaba izolo lapho obekuthethwa khona udaba lwempumela yokhetho lukamongameli. Ingcweti kwezemfundo lezesayensi zihlanganise amakhanda ziphana amacebo ngodaba lokulondolozwa kwamasiko lokusetshenziswa kwawo kwezentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi umelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngomnumzana Nelson Chamisa. Ingcweti kwezombusazwe lezomthetho zithi kube linyathelo elincomekayo kakhulu ukuvumela ukusakazwa kobe kusenzakala emthethwandaba izolo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu benelise ukubona obekusenzakala emthethwandaba weConstitutional Court kumabonakude weZimbabwe Broadcasting Corporation okwakuqala embalini yelizwe lasenkundleni eyeFacebook. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha eye abameli Human Rights Lawyers uMnumzana Thinei Mkhweva uthi liyancomeka inyathelo elithethwe umthethwandaba weConstitutional Court ukutholisa uZulu ithuba lokuba azibonele ngawakhe obekusenzakala izolo ngesikhathi kuthethwa udaba olukhwezwe ngabomanyano we-MDC Alliance bephikisa impumela yokhetho lukamongameli lukamhlaka 13 Ntulikazi.
Lokho kuzayenza ukuthi even wona amajaji nxa ephetha amacala bayabe bekhangelwe umhlaba wonke jikelele ukhangelele. Kuzayenza ukuthi kube le-transparency, kube le-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa yi-objectivity. Siyilizwe iZimbabwe nayo yemukeleke emazweni wonke.
Umkhweva uthi lokhu kuzosiza ingcwethi kwezemithetho kwelakusasa.
Even lama-technicality abazasebenzisa uku-arrive ku-judgment ayabe ecubungulwa ngamajurists, amajurists abe ekhangele ebona ukuthi yiwo yini umthetho osetshenzisiweyo okuzaphuma esizathi ngesikhiwa yi-judicial scrutiny. I-judicial scrutiny le kuzayenza ukuthi kube lesithi ngesikhiwa yi-peer review. I-peer review yikuthi amanye amajaji kwamanye ama-jurisdiction ayabe ekhangele ebona ukuthi indeed indaba le icubungulwe kuhle yini na.
Enye ingcwethi kwezombusazwe uNkosazana Similo Maphosa uthi lanxa kube linyathelo elihle elithethwe yiConstitutional Court okunye abakubonileyo bekungajabulisi.
singathi bese ku spotlight ngendaba yani ye Concord yona le ebikhona izolo nxa usukuthatha lo kana usukukhangela ukuthi kulabanye amanye amagqwetha umhlaba wonke nje akade ekhangelele lolu suku njalo elindele ukubona ukuqina lokuba lokukhululeka kwelizwe lethu nxa sisiya kwezomthetho into le ibe ngani isiningiso ngoba kule kwezinye indawo ukuthi iConcord ibi ngani yavimbela ingana ayikhululeki ingatshengiseli ukuba confident ngokuthi bona bathi iZimbabwe ikhululekile.
Uthi le ndlela omahluli bebebuza ngayo kuhle kwaveza ukuba sinqumo bani uZulu azasithola okusuka kuphambane le njongo yokuba lilizwe elilandela umbuso kaZulu.
So ngokunjalo singathi umphumela okhona kusasa umphumela esingathi siwulindile kodwa esingathi nje sesiwazi ngoba nxa kule ndlela yokuthi kule side elinye elibuzwa imbuzo engani ilula and then kube sokubuya lele linye side elibuzwa imbuzo yokuthi limele licace liprove ukuthi lona lilento sibili indaba enkulu elilayo but elinye leli side lingelandikimba akusitshengiseli ukuthi siyangaphi ngenkululeko esithi silayo njengelizwe sisase lesibanga eside njalo sokuhamba kungaba yinto enhle nje ukuthi isibanga lesiyana sisheshe sifike masinyana.
Okusekelwe ngumnumzana Lindani Jama isakhamuzi emzini wePomona eHarare othi akazinikelanga uhulumende ukulandela umbuso wentando kaZulu.
Bafuna ukubonakala besiba democratic but ungira democracy yabikhona okukhona ukuthi yes bona bathi nxa abantu bafuna ukuthi be complain ngama election ngababuye ngapi ku court bakwenza khonoko kodwa nxa ubabona behlezi laphana awababoni njengabantu abafuna ukuthi abantu babone democracy kumbe abantu bethi lapha kuzaphuma ulutho okukhona ukuthi sizabuyela ku ekade sikho khona ndabo abantu abatshintsha ama-election kakuphumanga kuhle ukuthi bathatha okunganalo babazange bebuza imbuzo eminingi okwabo yikuthi babehlukuluza umuntu owayebuye le ndaba yakhe ukuthi hhayi mina bangonele bangitshontshele ama-election babemhlukuluza ngokwabo.
Le sinqumo esizakwethulwa ngolwesihlanu uJama uthi asisoke sibe ngesisuthisa uZulu.
Abantu laba babetshontsha ama-election anzange mbone bebahlukuluza babekhanya ngathi labo bayavumelana lalokho abakhulumayo okuzaphuma lapho lathi siyakwazi ukuthi kuzaphumani sizabona vele kungela ngisho i-judgment yabo vele yabonakala ngingababhalela mina ngedwa ngizivukela ukuthi hayi i-judgment bathi ha madoda laba abatshontshayo mbena benzani bazaqhubeka lina lingakhala lingenzani kodwa ha ngokwenu lokho amasela siyawafuna la yiwazabusa.
Kodwa omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harris Wilson owe Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi udaba oluphakanyiswe ngabomahluli ukuba abe MDC Alliance baphuza ukukhweza udaba lwabo kungokunye okuzokwenza omahluli bahlulele ngendlela engasoke yathandwa nguZulu.
Now I can see law, but I don't see the problem. Because in law, you are saying that into Sambanjan, a law society, only as it to Walako, Enga Kondaling, Eskatsam Corner, but they will last a case and corner. I mean, I'm one and Jalo, but a case, Eskatsam Corner, no more good one, Utuama, Botsamakwana, Ama cities, one can enter the Kataza. Yes, Katu can get some paper, who gets some paper and gets some Eskatsa Lungileo case.
Idale lomthethwandaba we-Constitutional Court likhangelelwe ukwethula isinqumo salo edabeni olwakhwezwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lapho abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC bethe umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF nguye onqobileyo. UChamisa ufuna ingaze yemukelwa limpumela ngoba elobufakazi bokuthi nguye onqobileyo iZANU-PF iqilibezele okwezinga laphezulu kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Intatheli zindaba ikakhulu ezisebenzela imsakazo lamaphephandaba azimeleyo zithi zithukuthele ngokwalelwa ukungena emthethwandaba ekuthethweni kwekodaba lwempumela yokhetho lukamongameli izolo. Umsakazo kahulumende oZBC yiwo wodwa ovunyelwe ukusakaza obekusenzakala wasubhadalisa eminye imisakazo ukuze ichume kuwo yethule konke obekusenzakala. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuqala kokwahlulelwa kodaba lokuphikiswa kokhetho kuqale izolo edalele Constitutional Court. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bebukele kumabona kude womsakazo weZBC. Isinqumo sedalele Concord esokuvumela iZBC kuphela ukuthi ithaphe obekusenzakala kuleli dale lisolwe ngabaningi abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba ezixoxe leStudio 7 ziveze imbono ehlukeneyo mayelana lokungavunyelwa kwazo ukungena edale. Omunye wabo ngumnumzana Dumeliso Makurane, umhleli wephepha leB Metro.
Okusuke kwangani kuphambanisekile ikhonokho ukuthi kuthiwe iZBC yiyo lelo lungelo. Ngabe kuthiwa kumbe bathe i-Broadcasting Authority, ngoba siyabe sikwazi ukuthi emthethweni ilo lungelo lokuthi abantu bengabuya kiyo bekhangela iy'ndaba zokusakaza. Hhathi ukuthi iZBC iyathi layo ikubhizimusi yokusakaza ibe siphiwe umsebenzi wokuthi ibe yiyo ezabhadalisa eminye imisakazo imali engange-13,000. Lapho sibona kuyikho lapho kungani kuphambaniseke khona. Manje sikubona kungani njengoba kuyinto yakuqala nje ukuthi i-case enje engena enkantolo isakazwe. Sibona ngani bekuyinto enhle kodwa indlela abasuke bakuphatha ngayo yiwe engasazange icace sokungani kuloku bandlululana kumbe kungabe kuyindlela yokuthi iZBC ithole imali nje basekwazi ukuthi iphakathi kwenkinga zemali.
Umakurane wengeze ethi lokhu kuveza ukubandlululwa kweminye imisakazo.
Kuzakhanya ngani kuloku bandlululana ukuthi eminye imisakazo ithole leyo signal evela kuZBC. Kodwa sikukhanyela ngenye indlela sizabona ngani umqondo wamajaji engxebu ngokuthi kungabi le ntatheli eziningi ezigcwala ecourt. Ngoba lezi ezinye lanxakade zingabroadcastiyo kubonakala khonapho khonapho bezile lungele lokuthi zingene zithathe lezo ndaba.
Intatheli izindaba ebezisemthethwandaba izolo bekumele njalo zibhalisele ukufinyelela eduze lalo mthethwandaba phezu kokuthi zile mvumo yokusebenza eziyiphiwa ngabekhomishini elawula ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission. Unkosikazi Lulu Brenda Harris uthi lokhu kuncindezela ukusebenza kwentatheli izindaba njalo kuveza ukuthi intatheli izindaba azikhululekanga.
Sinangele kakhulu ukuthi ama-journalist kavunyelwanga ukungena le mithina yabo yokusebenza njengamafoni lama-rekhoda. Lokhu kusitshengisa ukuthi vele uhulumende lowo kumbe la majaji angikhona lawa kawafuni senze umsebenzi wethu okumele sithatha information sinika abanye abantu. Njalo enye indaba ehlupha indaba ye-accreditation zokuthiwa amajaji akumele accredite ukuze ayikhava ikhodi. Khona kunjani witness lamakhadi kuvela nezithembiso ye-accreditation sokumele siphinde futhi sitshone siqhubekela sika-credita kusho ukuthi vele uhulumende kafuni senze umsebenzi wethu.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe izame ukuphikisa lesi sinqumo sokuvumela iZBC yodwa edale kodwa yehlulwa edale. Baphikise bethi okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala ikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ithe ngokuphiwa leyo mvumo yasidinga ukuhlawalisa abafuna ukuthatha abakusakazayo ukuze basakaze kweyabo imisakazo inkulungwane ezilithumi lantathu zamadola, i-$13,000 ngelanga. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubeka ngokukhangela udaba olusemthethwandaba olokuphikiswa kwempumela yokhetho lukamongameli ngumnumzana Nelson Chamisa. Omthethwandaba we-Constitutional Court uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Robert Kyagulanyi ongumculi odume ngegama lokuthi Bobby Wine kwele Uganda. Oswangena kwezombusazwe elizweni lakhe kubandla eliphikisayo. Utholakale emsulwa kuqala abeletheswa elokuba lombhobho ongela license. Kodwa uhle wabotshwa phandle komthethwandaba ngelinye njalo icala lokuhlamukela uhulumende. Inqabanqoza kwezombusazwe kwele Australia iqhubekela phambili lapho ibandla elibusayo ele Liberal Party elivale khona idale lephalamende ngemva kokuba ezinye iziphathamandla zalo zikhethe ukuphikisana lenhloko kahulumende umnumzana Malcolm Turnbull okhokhela lelo bandla. Abezomvikela babikwa bebheke umumo ngelihlo lokhozi njalo sebelungiselele ukulondoloza ukuthula alubana kuthe kwaba lodlakela ngemva kokwethula kwesinqumo kudaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ukuhlaziya okwenzakalayo phezu kwalolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube ekwele Bilithane kanye lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ekobulawayo. Siqale ngokubuza uNcube ukuthi ubunjani umumo kobulawayo lamhlanje uZulu emelele impumela nje kusasa.
Kuya ngabantu abanye laba bakhuthele kakhulu kwezepolitiki engathi ngama-members e-political parties lezi ezizwe ezithikisanayo basafuthelele besakhangela ukuthi kambe kungaphuma njani ikakhulu bekhangele lokhuyana obekuphikiswana ngakho izolo abanye bebekhangela izinto ezihlukileyo abanye befuna ubufakazi lobuyana abanye befuna ubufakazi lobuya kube sekusiba lo Zulu nje ovele edinga amabele bantu odinga impupho odinga ishukela odinga i-school fees ongadingi ukuthi kambe impi yepolitiki isebenza okunjalo obefisa ukuthi kube lohulumende ongabusa abantu ngendlela efaneleyo nguye ke lo okhathazekileyo ozahlala ekhathazekile kusiya phambili ngokuba phela nanxa kuwine umnumzana uThamisa kumbe umnangakho abantu ayivuka impuphi khona kusele umsebenzi omkhulu omele wenziwe kusiya phambili kodwa uhulumende omutsha uyadingeka omutsha angikwazi ungaba mutsha uzame i-p f kumbe umutsha eyi-MTC kodwa indlela endala yokusebenza ayisiyo vele abantu abayikhangeleleyo.
Umzana Dube ungathini ngesikubonileyo enkantolo izolo njalo kuyiwa phambili kuyini esingakukhangelela
njengoba ubabuncube wabeka ukuthi abanye abalandela mhlawumbe kule-MDC abafisa ukubona isinqumo lesi sithathwa mhlawumbe ngendlela esisapota indlela ummeli wabo kade kubeka ngakhona kodwa-ke leli cala licala elihlukileyo kakhulu alifanani necala mhlawumbe elobugebenga eliyabe lenzakele ukuthi mhlawumbe kuthiwa lethi ubufakazi kuvele kuphelele khona lapho lapha kulezinto ngesikhiwa lokho wabizwa ukuthi ngama-technical issues licala elinzima kakhulu elingekho lula kodwa-ke mina engingakusho ngokuthi impumela abantu bayilindile njalo impumela abantu bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngoba abantu bezimbabwe kathesi badiniwe iningi even ngisho labanye abakuma-diaspora bafisa ukuthi ngabe bayabuyela ekhaya ilizwe lezimbabwe libe stable bayenelise ukubuyela ekhaya baya kwenelisa ukuyancedisa ilizwe lezimbabwe ukulakha libuyele esimene esakudala lesane kusaziyo.
Mnumzana Ncube kulokwesabela ukuthi singabona kugcwala amasosha lamapolisa ezitaladeni ngaphambilini kokwethulwa kwesinqumo ngomthethwandaba kusasa kuyini okubonayo khona ngapho kobulawayo lokuzwayo nje kuvela kwamanye amadolobho
ukuba khona vele bazabe bekhona kusasa lokho kakubalekelwa bazaqalisa khona mhlambe busuku namhlanje kuze kuye kusa kudlulela usuku olulandelayo kanjalo angithi phela umbuso obusayo kungene ibutho livele yilwe ligcwele emgwaqweni kanti ngemva kwalokho kwakuvele kugcwala amapholisa yindlela obekuphilwa ngayo kusuka ku-1980 mhlawumbe umuntu ozele izolo lokho angacabanga ukuthi into esiguqukile esintsha kwakuvele kukhona igugura wende emgwaqweni emuva kukhona amasotha kwamapholisa okuvele kuhlukunyezwa abantu isimo sakhona singabe siguqukile lapha lalaphana kungafanela ko-1980 kodwa kule nguquko engathini ubaba le nto ayisho bakuduba ukuthi kunento eziningi ezikhangelwayo yebo vele sikubonile izolo nxa kuthethwa icala lona liyani ukuthi hayi indaba inengi kulalokhu ukuthi wena ungafika ukuthi hayi kwenze ukuthi bakuthathe kanjalo badinga ubufakazi obuningi mhlawumbe obunye obungatholakaliyo mhlawumbe obunye obutholakala nzima okukhulu yikuthi mine ngufundile izolo yikuthi i-7 days zilutshwane ukuthi ungadinga ngazo ubufakazi obupheleleyo obungasuthisa inkantolo kungadingeka mhlawumbe ukuthi kufakwe i-3 weeks ukuthi edinga for 21 days ubufakazi nxa usubuzuzile ubuye uzokwethula icala lakho ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi abantu basuthiseke ukuthi izinto yebo kambe zingaphangisi kakhulu kodwa zingono ukuthi ugcine usiye enkantolo ungelabo ubufakazi kuze phele elizweni singaxabani
ngize kuwe mnumzana Dube ukuze kube le nqubela phambili elizweni imali ibe khona emabhanga imisebenzi ibe khona umnotho ubuye ume njalo ngezinyawo kuyini okumele kwenziwe
okuqala siyazi ukuthi kulobu gwelegwele obuningi kukhulu osekuyinto eseyazalela kakhulu esizweni sakithi ibugwelegwele nje i-corruption yinto yokuqala efanele ukuthi ilungiswe njalo kube sekusithi indlela ilizwe lakithi uhulumende lozabe sekukhona iqiniso afanele ukuthi alitshengisele emhlabeni wonke jikelele lamanye amazwe wonke esiyabe senza lokho kuthiwa yi-trade ukuthi utshengisele ukuthi okweqiniso ilizwe leZimbabwe ilizwe eseliguqukile eselilethe inguquko yeqiniso kodwa-ke noma singaze sitshintshe umbuso noma kungavuka kubusa umnangagwa noma ungazovuka kubusa uChamisa kusasa kodwa iqiniso nxa lingilokho lingakaveli elizwe lakithi leZimbabwe kuzabe kuzaqhubekela phambili kulo hlupho njalo okunye inoba ngubani njalo ongenayo kufanele ukuthi athi nxa engena atshengisele ukuthi yena izinyathelo zakhe ziqondeni njalo inhloso yakhe iqondeni njalo amalungelo oluntu abantu fanele behlonitshwe ngoba ngokunye okwenze ilizwe leZimbabwe lacwila kakhulu ngendlela ukuthi besibona abantu behlukunyezwa abantu bengaphathwa ngendlela eziqondileyo noma ungaze uthi uyalungisa lokhuyana kodwa amalungelo abantu nxa engaqondiswanga njalo kuyakubuyisela ilizwe leZimbabwe njalo emgodini lo esizama ukuthi siphume kuwo so kuqakathekile ukuthi kube ngumlando kahulumende lo ozangena ukuthi abekwazi ukuthi afake ilizwe leZimbabwe phambili
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efile Lancube Umanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza ukuthula elizweni kulandela ukhetho olwedluleyo olulempumela ephikiswe ngumanyano weMDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court izolo. Isiphathamandla seChristian Alliance umnumzana Hussein Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abafundisi basebenza lenkokheli zomdabu ezigabeni zabo ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lehlukene embonweni walo. Singazi ukuthi kuyaphela kanjani. Kodwa into eqakathekile ukuthi abantu becabanga ukuthi bangamazi ama-points wonke. Njalo kuyamele ukuthi sikhangelene uhlelo lokwakha ilizwe lethu siya phambili. Kufuna ukuthi silungise imihlangano yokuhlangana nabantu ezigabeni ezehlukeneyo sikhuthaza khonokho ukuthi abantu bezinikele ekuthuleni lokukhankasela ukuthi ungabe kumbe umuntu engathabanga kumbe ethabile bakwenze ngendlela engasoze ilethe ingxabano langendlela ezayenza ukuthi kube lokuzwanana ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe lethu lidinga ukusikiswa kwamanxeba ngezinto ezehlukeneyo ngakho lesi sikhathi siqakathekile ukuthi sikucabange nini ukuthi singasebenza njani ukuze la manxeba singadala amatsha njalo lade khona amadala sisebenze ukuthi kube le ndlela yokuwaphikisa lokuwavala ukuthi-ke uthole ukuthi abanokuthi abantu bakhulume ngakho bakhangele ukuthi ilizwe lethu lingaqhubekela phambili kanjani into the karategile funa kuyenza ukuthi thina njengamabantu sekwazi abafundisi basezindaweni zonke akula sigaba lapho ngala mfundisi khona akho into ekarategile yokuhlomisa laba bafundisi ukuthi besebenze ezigabeni zabo ukuletha ukuthula besebenza lezakhamizi besebenza lezinduna nabosobhuku labo bonke abanye abantu abaze bekhona ngaso
kodwa imikhankaso yenu kusukela ukhetho luqalisa lingathi yayiphumelela yini
thina sibona kwaphumelela ngoba siyakwazi akuzange kube le misindo yabakhona ngaphandle komsindo owenzakala edolobheni laseHarare yiwo okwathula khona abantu kwasizisa ubuhlungu kakhulu kodwa siyakwazi kwezinye izigaba abantu abazange bagcine kusiba lokulimala kwabantu kukhona yebo siyafuma ukuthi kukhona indawo lapho kwakuthalwa khona kulinyazwana kodwa akuzange kube njengalezi ezinye izikhathi ezedlulayo siyakwazi ukuthi ngo-2008 lango-2013 kwachithakala igazi eliningi kakhulu abantu bafa abantu balimala ngalesi sikhathi kungani bekwehlile
Umnumzana Hussein Swanda ngomkhokheli weZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 nekobulawayo.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi selehlile inani labantu ababanjwa ligciwane lengculaza kweNamibia. Lokhu kwethulwe emhlanganweni walonyaka ngokuhlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli we-International AIDS Conference. Uphenyo lolu olubizwa ngokuthi Namibia Population Based HIV Impact Assessment luveza ukuthi abantu abalegciwane leli sebeliphungule emizimbeni ngokwesilinganiso sokufika phose amathumi ayisiyangalombili ekhulwini 77%. Lokhu linani eledlula kancane lokho okumele kwenzakale kusiyafika umnyaka ka-2020. Eminyakeni emihlanu ephelileyo, ilizwe leNamibia selehlise ukuqina kwegciwane leli emizimbeni yabantu ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50% nxa kuqhathaniswa lokwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations AIDS kumbe i-UNAIDS. Lokhu kwenziwe ukuthi ilizwe leli linenhlelo ezimangalisayo zokwehlisa igciwane emizimbeni yabantu ngendlela eziphezulu. Inhlelo lezi zenziwa ezigabeni ezithiyeneyo. Abesifazana abaleminyaka ephakathi kweminyaka elithumi lanhlanu namathumi amabili lane bathelelwa igciwane leli okwedlula abesilisa abalingana labo. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe leNamibia kumele liqhubekele phambili ngenhlelo lezi linceda kakhulu njalo inani eliphezulu labesifazana ukwenzela ukuthi kwehliswe inani labantu abathola igciwane leli. U-Ambassador Deborah Bix, umqondisi wohlelo lwengculaza olubona ngokumemetheka kwegciwane lengculaza kuhulumende weMelika uthi kuqakathekile ukuthi kunqabelwe igciwane leli eziqintini ezijiyeneyo njengalokhu kwenziwa lilizwe leNamibia. Uthi iMelika izaqhubekela phambili isenza uhlelo lwe-PEPFAR lezinye ezijiyeneyo ukwenzela unceda abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi umelele ngabomvu isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court kusasa phezu kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Yintatheli zindaba zithi zithukuthelwe ngokwalelwa ukungena emthethwandaba obuthetha udaba lukaChamisa izolo. Thwakazi kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.